ugcina ungqabuto mpofu ophuma esigabeni sesikondingo elowagwelo. Thina esigabeni sakithi kumbe mhlawumbe ngithi jikelele elowagwelo yonke sisahlukumezekile, ikakhulu nxa sikhangela ukuphathwa ngendlela esiphethwe yiyo. Mhlawumbe engingathi mina uhulumende obusayo khathesi esigabeni sakithi phose sonke sihlukunyezwa yikuthi asila esingathi thina ngokwethu nge iprojekthi thize ecacayo ebonakalayo engasiphathisa thina njengabantu belowagwela ukuthi lanxa umumo welizwe lanxa umumo womkhathi ungamanga kuhle sikwazi ukuzimela thina sisodwa. Uzathola ukuthi nxa ingalinganisa namanzi ungakhangela emaboleni ike yaba yindawo ephucukileyo ephumelelayo, kodwa namhlanje isiyindawo esivuthuziwe. Ikakhulu ungananzelela kulabantu asebesakha kathesi bayakha ngendlela emangalisayo, wena nxa ufuna isitendi esemabhizinisi awusitholi, kodwa uzathola ukuthi abantu bokuza endaweni yonaliyana bayakha. Xa ukudingisisa uzathola ukuthi imbuzo kumbe mhlawumbe impendulo ozinikezwayo impendulo ezizakwenza wesabe ukuqhubekela phambili ubuza, ngoba uhulumende ukhanya ngathi kulesandla phakathi. Singakhangela thina esikufisayo yukuthi ngabe uhulumende uyasikhulula sikhululeke, ngoba savela sahlukunyezwa kudala uvalo siseselayo. Yikho futhi okuphelela lokuthi sesabe singaze sathembana phakathi kokuphila kwethu esikwenzayo ngenxa yokuthi sathelelwa ukwesaba sibona lokhu esadlula phakathi kwakho. Siyaloyisa-ke thina njengabantu bakithi elowagwelo, ngikhuthaza ukuthi kasisukumeni sivuleni amehlo, isikhathi sifikile sokubana sikhululeke njengesigaba sakithi. Yebo, abanye kabalandele emuva, maningi amaprojekthi esiwakhangeleleyo kasiwabambeni bantu bakithi, siwahambise lapho esingawahambisala khona. Kodwa-ke kasiziqaliseleni thina ukuze uhulumende lalowo ofisa wona siphathise abone imizamo yethu. Masinyazana nje sizakubhoda, lami lizangibona mina ngokwami ngizakubhoda ngisenza amanye amaprojekthi athize. Ngiyabonga kakhulu ukubana lizakuphatheka ngendlela engifisa ngayo. Ngiyabonga.
Ngegama lami ngiphendula Ntube ngoBulawayo. Engingakutsho ngendaba eGugurawundi ekhulunywa kathesi ukuthi sicela ukuthi abayibo abakuphetheyo bahambe kuma-communities anjengabonkayi Tsholotsho Lupane lapho abantu aba-affected khona, ukuze labo baduduzeke besemoyeni, ngoba kungaphela emadolobheni emawetereni kuyagcina kwinto wakhona kungasanjani, kungasaphumelelanga kuhle abantwana abayibo aba-affected bengasazipholanga emoyeni. Ngithanda nje ukuthi abayibo abakubambileyo bakuqaphele khonokho. Sikhangele ukuthi indaba leyi ngabe kuthiwa njengoba sokuvunyelwe ukuthi kuxoxwe ngayo lo nyaka bekulesifiso sethu sokuthi nabe kuthiwa abantu bahamba bayicommemorate lona leli langa kakhulu endaweni enjengabobhalarho, kwenzela ukuthi kube sobala sile ukuthi uhulumende usekuvumele ukuthi abantu baxoxe ngakho mgceke, kungazokwaba yinto efihlayo, kungazokwaba yinto enokuthiwa iyabophisa. Uhulumende njengoba sevumile ukuthi abantu baxoxe ngakho, kuhambe kuyezigabeni lapha kwaba lokukhathazeka khona ngaleyo ndaba yeGugurawundi, kufike ukucommemorate khona, ikakhulu nxasingathathi ilanga ngo-December, maybe sithi December 22 abantu kube yililanga abalisebenzisayo lokuthi bakhomemorate. Siyabonga kakhulu.